o e indebele
Livuka njani mthwakazi omuhle ngiyalamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 1 kuzibandlela 2020 ngisithi iminyaka omutsha igama nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu umnyaka omutsha olempumelelo.
Ngihlalele labantwana ngibe mbagcinile mbagcine ngokuthengiswa ngamatomatisi amatomatisi into ezibolayo.
Aba kumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa ukuze benelise ukuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha olempumelelo. Emazwini awethu le izolo umongameli Mnangagwa uthe uyakwazi ukuthi umnyaka ka-2019 ubunzima kodwa uthe u-2020 uza kuba ngumnyaka omuhle kakhulu olentuthuko. Uthe uhulumende wakhe uzavuselela umnotho welizwe asungule njalo imisebenzi ukuze uZulu othwele nzima aphile kuhle. Umnangagwa ukhuthaze uZulu kanye labezombusazwe ukuthi bachiyane lodlakela emnyakeni omutsha kube lokuphilisana kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzaxilisa njalo umbuso okhululekileyo. Nanka amazwi kaMnangagwa.
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people. We cannot live in the past. We can only learn from it. In this coming year, let us all shun violence.
U-2020 uza kuba umnyaka wokukhula komnotho wethu, usungulwa kwemisebenzi lokugcwalisa indingeko zikaZulu. Ngeke siqhubeke siphila impilo yayizolo. Esingakwenza yikufunda kuzehlakalo zayizolo ukuze sihlele ikusasa elilempumelelo. Ngokunjalo emnyakeni omutsha lo, kumele sitshiyane lodlakela. Labo abajojozela udlakela kumele bechaywe, bachothozwe njalo uZulu kamelanga abalandele. Kasifuni kulahlekelwa yimpilo ngenxa yendaba zombusazwe. Ukuphumelela esikufunayo kuzagcwaliseka kuphela nxa singasebenza ndawonye.
Government will continue to put in place measures to cushion the vulnerable members of our society.
Uhulumende uzaqhubeka ethatha amanyathelo okuthuthukisa impilo zabantu ikakhulu abahluphekayo emaphandleni lasemadolobheni. Sizatholisa abantu izimota zokuhambisa ngembadalo ephansi, impuphu kanye lempila kahle. Sizaqhubeka njalo sigxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Ukuguqulwa kwemithetho lakho kumele kuqediswe. Njengomongameli wenu olalelayo, ngizaqhubeka ngikhulumisana lani njalo ngisizwa izikhalazo zenu ukuze sibe leZimbabwe enhle esiyifisayo. Kulokhu kukhazimula phambili, ngilifisela umnyaka omutsha olempumelelo. UNkulunkulu alibusise lonke.
I wish you a happy and prosperous new year. God bless you all. I thank you.
Lo ngumbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule izolo efisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle. Kowakhe umbiko awethule enkundleni yeTwitter, umnumzana Chamisa uthe u-2020 uza kuba ngumnyaka otshintsho eZimbabwe. Laye uthe ubazimhlophe ubunzima uZulu ahlangane labo ngo-2019. Ngokunjalo, uthe uloyisa ukuthi uZulu abe lempumelelo lenjabulo lonyaka. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa, uDokotela Nkululeko Sibanda.
President Chamisa uthi uyazi ukuthi umnyaka lo esisuka kuwo ubunzima kakhulu kuzizana nezelizwe laseZimbabwe, izinto eziningi zibe nzima, kuswelakala ukudla, ubudlova kuhulumende, ubuhuquluzi lokuntshontshwa kwezimali. Njalo uyazi ukuthi abantu beZimbabwe ngo-2019 lanxa kade besebenzine nobungaka ake behlulwanga, njalo kabehlulekanga. Ngalokhu kukhangelela ukuthi umnyaka olandelayo uzaba ngumnyaka wokuphumelela kuzizalo zezinto eZimbabwe.
Ukulabo abathi isipho esikhulu ubaba uChamisa angasipha abantwana beZimbabwe ngomnyaka omutsha ukuthi ahlale phansi akhulumisane lo baba uMnangagwa babumbe uhulumende wenkazatho. Kuyini elingakutsho ngakho?
Sithi thina uPresident Chamisa ngiwaqalayo mpela lalapho khetho olwatshontshwa lungenziwa ukuthi athi hayi izizalwane zelizwe Zimbabwe kufanele zihlale phansi zikhulumisana ukuthi izinto ezifana nokhetho, iindawo zombuso welizwe ziqhutshwa ngaluphi uhlobo ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi nokudubeka kusenziwa ukungavumelani kwezombusazwe. Ngakho ubaba uChamisa uqhubeka ngalolo hlangothi, uqhubeka esitsho njalo ukuthi hayi ukukhulumisana kufanele kwenzakale phakathi kwalabo abantshontshwa ukhetho nalabo abantshontshelwayo ukwenzela ukuthi kulungiswe ezindaba ezifana lezomkhonomi, ezifana nokuthula kwelizwe, lezifana nokuhlukuluzwa kwezizalwane libutho lakamapholisa nangohulumente.
Embikweni wakhe okufisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle, ubaba uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqhubeka elungisisa ezenotho lezombusazwe. Lithi ngalokho?
Kuyamangalisa phela ngoba nguye lo baba owathatha umbuso wodlame esithi yena wafuna amalanga angu-100 ukuthi alungise umkhonomi, nanko sedlulile. Siyazi ukuthi njalo uZulu weZimbabwe sekwazi ukuthi umnumzana uMnangagwa asomuntu okuthi lanxa ekhuluma amazwi akhe ungawalalela ngoba andi ukuphuma nje ayizeneze.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. The Voice of America, VOA. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulokukhazimula okuzalethwa nguhulumende wakhe lonyaka empilweni kaZulu weZimbabwe, abanye bathi usamude umango phambili ukuze kube lobubelo elizweni. Embikweni wethu leizolo uMnangagwa uthe ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yalo kungelani lokuthi abanye bathi akusetshenziswe idola leMelika. Umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika ngamandla lonyaka, izisebenzi ziholiswa imali encane okudale ukuthi ezinye zikhalale umsebenzi ezigoqela odokotela, abongi kanye lababalisi. Sixhume ingcwethi ecubungula ezenotho uMnumzana Reggie Shoko, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi akubuyelwa emuva kudaba lokusetshenziswa kwedola leZimbabwe.
Kuhle amagama abekileyo umongameli angamagama alokutshengisa ukuthembisa, kodwa ukufaka amagama lokwenza into ezimbili ezijiyeneyo. Unazelela ukuthi lokhe wazayo wathatha umbuso bekulula, le nto azikhulumayo into eziqondileyo, into esizikhangeleleyo, kodwa bekuba nzima ukwenza ukuze sibone intuthuko lempumelelo elizweni leZimbabwe. Into esingani sile challenge kakhulu kuyikubana into esizikhulumayo le nto esiziyenzayo azihambelani. Kungayisi ukuthi asiyenzi, kodwa singakhangelela indlela esenza ngayo kulokhu kutotoba khona kufuze sijijime.
Ukudaba lwedola leMelika lapha, zikhona izisebenzi ezithi uhulumende kumele aziholise ngalo, kodwa umongameli Mnangagwa uthi akubuyelwa emuva kuzasetshenziswa idola leZimbabwe elikhona. Uthini ngalokho?
Lokhu kubabili. into zikabili zimela nje emuntwini othengayo othithi umsebenzisi wemali isifiso ikubana imali yakho na ibe lesifindo sokubana wenelise ukuyisebenzisa njalo kugcina ukwenza ezinye zokuthi ungayibamba lakusasa engavuka ilesifindo esifana nayo okutholakala kungeneliseki ukwenzakala ngedola leZimbabwe okwenza abantu bethi nxa sebefuna ukugcina loba ukuba sithi kuinvesta loba ukuba begcine imali zabo badinga befake ku-foreign currency lokwenza kube nzima ukuthi kube abantu bebe lethemba njalo baqinisele kusebenziseni izimdola kodwa sibe sesithi ukuze sibalalo lalo i-US dollar leyo silisebenzise kufuze sibe lendlela yokulithola esikuthi ukuthi ku-exporter in terms of productivity asilayo ngaleso sikhathi elizweni esakwenzayo ngo-2009-2010 yikubana sadla sazadla le nhlanyelo zakhona liyafunakala kusasa okwenza kube nzima ukuthi siyabuyela ukuthi senze idola ngoba idola lakhona asilalo ngakho-ke ngiyavumelana layo umongameli bayasithi asingasabuyelini kikho kodwa senza njalo ngithi mongameli kasibe lethemba lokubana abantu balisebenzise idola leZimbabwe asakheni confidence le trust kuyona le mali esesiyisebenzisa ngoba into eqakathekileyo kathesi ukuthi abantu abalathemba njalo le confidence phezu kwemali yona le engethi izimdola yikho kwenza ukuthi nsuku ngensuku behlise begijimele kubuyelanga kuye sidule esaya salisebenzisa kodwa nxa sesikhangele izinto ngendlela eziyo sithi nxa sikhangele udaba zomaeconomy akunama-advantage okusebenzisa i-US dollar ikakhulu singelamvumo evela kwa-America e-America ngoba kulezinto zokuthi ezi-affecta into enjengabo-money supply le-economic growth ama-product esizawaproducer loba esizawamanufacture eZimbabwe aba-expensive ku-international market ngoba thina ama-expenses ethu esithi ngama-cost drivers makhulu kakhulu ngoba thina vele intengo zethu ziphezulu
umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho sixoxela ekobulawayo kusenjalo abantu asebeluphele abakumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa lonyaka ukuze benelise ukuziphilisa intatheli izindaba yestudio 7 u-Ezra Chisa Spanda uyalandisa
kulabanye asebekhulile abatshiya umsebenzi ngenxa yokuthi basebefikise iminyaka yokukhumula amajogwe bayihlalele emzini yabo okubahluphayo ukuthi kabayitholi imfanelo impentsheni yabo evele ingcosana kuthi njalo kayitholakale emabhanga kweleZimbabwe ngenxa yokusilela kwemali iningi labo sebelala kundwendwe zamabhanga abanye bemelele ukuthola imali engange-60 Zimbabwean dollars engenele lokuthi bathenge abakuswelayo babuyele ezindlini zabo bathi impilo ibinzima lonyaka njalo kababoni kusiba le nguquko ngomnyaka ka-2020 ugogo uFlorence Nkomo oleminyaka engamathumi ayisikhombisa lasithiya golombili yokuzalwa uthi lo nyaka bekukubi kuye njalo kwabona inguquko ngomnyaka ozayo
impilo yami yonke nje ngathi umnyaka ka-2019 yo inzima kakhulu okungafani neminyaka yonke le esike sayiphila edluleyo into bezizima ikakhulu besiba lama-financial problems amaningi yebo ye ukuhola sikuzwe nje kuthiwa kumele kufuneka abantu abadala kwesinye isikhathi ugijima uyefika bhalise kodwa kuyafika khona okubone sokukweqa awusakutholi ma ngabe ukuthi ha pho ngenzenjani uzambona omnye kodwa esetholile awusakwazi ukuthi kanti pho
kulabanye abathole nzima ngokuthola amapentsheni abo abanjengogogo Marriage wathi eyake kayitholi ngakho-ke usephila ngokuthengisa imbhida lamatamatisi ukwenzela ukuthi agcine abazukulu
ngihlalele labantwana ngibe mbagcinile mbagcine ngokuthengiswa ngamatomatisi amatomatisi into ezibolayo akula sizo endiutholayo ngaphandle kokuzuza khonoko umnyaka ka-2019 ulama-challenges amaningi sibili kodwa ngokuphathiswa yinkosi mbenzuza ukuthi bengalali bengadlanga ngamatomatisi wonala kodwa ukuthi abantwana ubafundise babe la makhosi kwekunzima imali yakhona kayikho
iningi labathola amapentsheni lithi imali yakhona isencane okokuthi ayisathengela lutho ukhulu ngalo mdolomba ngomunye okhalayo
uhlupho lwakhona ngalokuthi imali ezikazirevie ama-prize ayakhwela every day suppose ipentsheni e-$60 kumbe i-city 120 iyabiza kuthengelani sebenzi kuto kumele ukuthi nxama-prize ekhwela times 10 la mampentsheni alawo ahambelani sakade abantu ntusiyekela njenxa yokuzekwane e-10 months ukuthi ayinxinye $60 lokho ngeke bese ku 600 lapho kukhona ukuthi akade khona umuntu bese siphila nje inkomo zakhe ekhaya nje lembuzi.
Ugogo usibabe oleminyaka engamashumi ayisishiyagalombili uthi uthwele nzima odinga imali okwelaphisa umkakhe oleminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye 90 years.
Siphila nje ngokulima khonoko pho zindlala akusenazulu umkami uyagula une 15 years egula ngumuntu ongabambili uthi ongasadini nami ngumuntu ongaphila nje kwalibona nenyawo zivukile ngehluleka lokuhamba. Uyabo uncedo luvela emazweni kuyaholiswa abantu dinakazikazi abasiholisi bade ngoba sinenkomo nazo iinkomo zakhona zembili zentathu zingakugcina yini siphakathi kohlupho olumangalisayo kunje indlala sisebunzimeni obumangalisayo.
Umnumzana Mike Nyamazana umsekelo webandla elibusayo lezanu PF esigabeni selupane uthi uhulumende wakhe uyazi ngodubo labogogo labokhulu kodwa kusiwo umlando wakhe ngoba inkokheli yemandla leli yafakelwa izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga. Uthi izijezo lezi sezithwalise nzima abantu abaningi ogoqela asebekhulile okumele bathole amapentsheni.
Kuyaziwa ukuthi abantu abaningi abatholi amapentsheni abo kodwa singasoli uhulumende. Kumele sisole ama-sanction ayiwo abhilize ilizwe kunye lombuso lapho umgaba abulala ilizwe kakhulu futhi hayi kancane. Ngilusize ukuthi ogogo labokhulu bathwele nzima balamba kodwa kulanto engenziwa manje. Asibekezeleni uPresident wethu uyalungisa izinto kancane kancane kuzaze kulunge.
Badla kaloklubhu wogogo labakhulu bathi akulanto etshintshayo ngomnyaka ozayo njengoba bengatholi imali yabo emabhanga njalo amapentsheni abo engasathengela lutho nxa bewatholile kukanti iningi selakhohlwa ngaleyo mali. Kasenezanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezibona ngenswelo zabantu asebekhulile njalo abangabayanga. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngeza Jesus Banda.
Did you see the headlines? Have you seen today's paper?
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com ithi uNkosazana Mary Mubaiwa ongumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uzaqhubeka evalelwe ejele leChikurubhi ngemva kokuba idale leHigh Court lihluze isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili izolo kodwa langethuli isinqumo. Inkundla yezimlife.com yona ithi umhlabeleli odumileyo uWinky D ucunule ibandla leZanu PF ngedlalade lakhe elitsha alethule izolo elilengoma ethi sokuyisikhathi sokusuka ezweni laseGibhithe lokuthiyana loFaro. Lenkundla ithi abebandla leZanu PF banakanela ukuthi uWinky D ugcothoza bona lo mongameli Mnangagwa. Soku isikhathi senu valaleli, soku bingelela izihlobo labangane njengoba sesingenile emnyakeni omutsha.
Lona nguVincent Ndebele mnangwele South Africa. Ngithanda ukuthi umnyaka omutsha kubo bonke engibaziyo kunye nefamily yami yakoNdebele abakodidi abahleli ePlumtree. Ngibafisela kokuhle sengathi uNkulunkulu angabasiza kulo nyaka ozayo. Bese ngibingelela njalo bonke abazalwane bebandla lakithi lasePentecost Witnesses Apostolic Church in Zion engiyazi ukuthi namhlanje bazoba bebambe umkhuleko wokubonga uNkulunkulu ebembongela umnyaka lo osuphelile. Ngalokho ke ngithi abayebambe kanjalo lo basifike nathi emthandazweni noma nami nje ngizoba ngisemsebenzini kodwa ngiyajabula ukuthi lami ngize ngawubona lo mnyaka okuphela kwawo. Sengathi uNkulunkulu angasisiza alisizelani khona lapho basakazi kuko konke elikwenzayo. Sengani yonke into eliyenzayo ingaba impumelelo. Ngiyabonga.
Mina imumuzobani Kapu, Kancube, mfana wesilobela laphana kufarm 63. Ngithi izizalwane zaseZimbabwe 2020 lo bantu angani ngalivulela amasango amahle bantu nyakwazi lidubekile kakhulu iminyaka yonke lengu-40 kanti zani uPF futhi landekela ukuyivotela abantu eyisesidiniwe ngalinyamazana okuthiwa izani uPF gogwami lapho gokunavine ngithi u-2020 lo eplazini lapho alubani into zingakuhlanganela mnandi gogwami ngiyakukhanuka kakhulu lapho eplazini esilobela ngibingelele ubabakazi wami uKelina usanda kuba le-birthday yakhe lapha she-1080 mdlalwa kubumnandi kakhulu ubabakazi wami unakamkhokheli uFelina abana lawo 2020 lo sibili hayi ngakuvulela amasango babakazi wami ubaba wami laye u-Eliot Ncube usezulwini olandela ubabakazi wami hayi ngiyambingelela laye kakhulu baba ngiyakwazi ukuthi ngikhangele sibili lapho khona ubaba omncane wami uAmbless egogwe ngiyambingelela kakhulu ubaba omncane wami uQuiet la usekhaya ngiyambingelela kakhulu nobabakazi uSithembiso unto usekhaya kumbe sesebuyele e-UK alubani u-2020 lonke sibili hhayi ngaluvulela into ezimnandi lapho egwelutshena ngale komama onzalayo usibanda okhulu wami umahleka laphana kulabo malumekazi labo malume hhayi alikhanuka kakhulu bantu gogo mandlovu malume upita malumekazi wami umpilo malume usipho malumekazi upriska alubana sibili umnyaka lobuyayo hhawu ngalenzela kuhle kakhulu enemande ngale ngibingelela umalume uhezoroni kompofu ngiyakubingelela kakhulu lapho enemande malume bosogwala ngale ngile family yami kwamabandla abantu bami ngale bantu enyalikhanuka kakhulu ubabakazi wami untombi uhlala enitextela lapho esithi yangizwa ku-Studio 7 hhayi kubingelela kakhulu-ke suza ngizwa-ke namhla babakazi suke lapho ngiye Thorngrove that's where I'm from my owns in Thorngrove what's up what's your munyabele in Groove this is omzo exe ngilifisela u-2020 omnander kakhulu lonke Groove Town lapho ya ngithi lonke nje zizalwa zasezimbabwe alubani u-2020 lo ozayo sibile ngaluvulela amasango bantu selidubekile bantu bakithi sharp sharp
Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami
olibingelela ngihlangane Ncube se-Johannesburg njengoba ngikhuluma manje nithinwe lolude kini lonke basakazi nabalaleli bafowethu lonke kuzo zonke indawo lapho elikhona ku-diaspora ngithanda-ke ukuthi ngidlulise ukuthi-ke ngokubona kwami kuzotshintsha inumber kuphela from u-2019 siya ku-2020 izimo zonke lezi ezinzima ezimbi indlala nakho konke okukhona esibhekane lakho manje kuyaqhubeka kunjalo akulanto ezatshintsha nakugovernment lo esibhekele kumbe mhlawumbe kungaba engasincedisa ngicabanga ukuthi vele akulanto ofanele siyibhekelele kakhulu kuyena le minyaka esikiyo ngoba manje ugovernment esilaye uku-honeymoon bazihlalele mpela abakhohliwe
ngithanda ukulibingelela lonke basakazi be-Studio 7 ninja nonke happy new year siyabonga ngalo msakazi elisinika wona insuku zonke mina into engiyibonayo ku-2020 angiboni kuyinto ezohamba kahle like unyaka ozoba right uzofana nje neminye or uzoba worse ebantwini abaningi like eZimbabwe nibe lo nyaka omutsha linje kahle liwungene ngezindawo ngezindawo liwudlale kahle ngiyabonga nami ngiseThekwini ngizowudlala kahle la engikhona ngithi happy new year kini lonke
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp befisela izihlobo labangane umnyaka omutsha. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Isinqomo sokodo esethulelwe abezomvikela bakweleSudan abangamajomi phose amathathu kulandela ukufunyanwa kwabo belecala lokubulala omunye owesilisa oyedume ngokutshengisela sesamukelwe ngabantu abaningi. Uphenyo olwenziwe lugatsha olukhangelane lezamalungelo kwelemalavi luveze ukuthi amapholisa akulelo lizwe etheswa umlando wokudlwengula abesifazana abayizishiyagalombili ngesikhathi sokutshengisela kulelo lizwe ngomfumfu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuqhamuke udlakela izolo esigodlweni seMelika kwele Iraq lapho abasekeli beqembu leHezbollah abahlasele khona isigodlo lesi babulala amafastela njalo bachisa izakhiwo. Abantu laba bebekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamachomi amabili lanhlanu yiMelika ngempela viki ngemva kokuhlasela ababekwenze amabutho eMelika kwele Iraq babulala ambalwa. Embikweni wakhe uMongameli Donald Trump usole kakhulu isehlakalo lesi wachothoza njalo lohulumende wakwele Iran esithi nguye ophehlelo ludlakela ngoba esekela iqembu leHezbollah. Ayike sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu lwekuseni sithi njalo mnyaka omutsha omuhle. Singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha olempumelelo. Abakumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa ukuze benelise ukuziphilisa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kwezekuseni kusasa ngo-6:30. olivalelisayo ngontungamilinkoma nkololo gwana wamatukandulu.